Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 kuLwezi 2024 ngoMfumfudube. Endabeni zethu namhlanje, unobhala jikelele womanyano weCommonwealth futhi eli Zimbabwe selilungise okuningi okungenza ukuthi libuyele kuhlanganiso yeCommonwealth.
Kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe ibuyele kuCommonwealth sesibhekane lezinto ezenzakalayo kwele Zimbabwe.
Baningi abasola okwethulwe ngunobhala jikelele womanyano lo. Kugcotshwa ukansila omutsha eVictoria Falls loba okubanda eliphikisayo ebhanyeke emthethwandaba udaba lokwalelwa ukuncintisa ukhetho lwe-by election. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Commonwealth uthi eli Zimbabwe selizame ngamandla wonke ukulungisa okuningi okufunakalayo okungenza ukuba libuyele kumanyano lo. Kulandela ukususwa kuwo ngomnyaka ka 2003 wayengumongameli uRobert Mugabe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko owethulwe ngunkosikazi Patricia Scotland egwalweni olujulileyo olulotshwe liphephandaba leGlobe and Mail ukubeke sobala ukuba loba sekule nguquko ekhanyayo eZimbabwe engenza ukuthi ilizwe leli libuyele kunhlanganiso le, kukhona okunye okuzamele kwenziwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuzasuthisa amazwe wonke alakho ukwamukela eleZimbabwe ngenjabulo. EleZimbabwe elangena kumanyano lo ngomnyaka ka 1980 lamiswa okomnyaka ngo 2002 ukuba yingxenye yawo kulandela ukwephulwa kwezinye iziqondiso ze-Commonwealth ezimayelana lokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kwathi-ke ngomnyaka ka 2003 uMui Mugabe wasusa ilizwe leli kunhlanganiso le esebone ukuba kayisoze ibuyiselwe ngamazwe ayekhonona ngesimo esibi esezombusazwe kulelo lizwe. Kulandela ukugenqulwa kukaMugabe, umongameli Mnangagwa usezame ngendlela zonke ukuthi eleZimbabwe libuyele kumanyano lo. Ngakho-ke unkosikazi Scotland ukubona kukahle ukuthi eleZimbabwe libe yingxenye yeCommonwealth, kodwa lokhu kusolwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi eleZimbabwe lokhe lisephula ilungelo loluntu njalo lisehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Ingcweti kwezombusazwe esekolishini le-Africa University uMnumzana Nkosikhona Sibindi uthi kuyamethusa okulotshwe nguScotland.
Kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe ibuyele kuCommonwealth sesibhekane lezinto ezenzakalayo kwele Zimbabwe. Karesi kulama-opposition members asejele othimba and avonde victims. Karesi kulabanye ubobona amatyekwekweza abasuswa karesi ejele. Kodwani ama-passports abo kusayobanjiwe ngamapholisa.
Baningi abachothoza okwethulwe nguScotland. Omunye wabo ngumnumzana Regan Dube owafunda phansi kohlelo lwe-Commonwealth Scholarship.
Akusoqiniso lokho kokuthi okwenzakala kwele Zimbabwe kuveza intando kaZulu. Iziqondiso ze-Commonwealth nje ezikhulunywa kugwalo lolu azihambelani lalokho okufunwa nguZulu eZimbabwe. Sithemba nje ukuthi bazothola imbiko ebantwini abakwaziyo okwenzakala kule.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Norbert Mdlongwa, ingcweti kwezombusazwe osebenzana nenhlanganiso ye-Southern African Human Rights Forum othi kuningi okumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze libuyele kumanyano we-Commonwealth. Imizamo yokuthola imbono kahulumeni ngalolu daba yehlule ngoba umphathintambo wohlangothi olubona ngobudlelwane namanye amazwe uSikhwica Mfundo Amon Murira ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa osekela ibandla le-ZANU-PF owenza izifundo ze-PhD kundaba zakwamanye amazwe eze-international relations, umnumzana Dennis Ncube uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF senelelise ukuguqula okuningi selokhe kwagwenqulwa uMugabe ngo-2017.
Recommendation for Zimbabwe to be readmitted into the Commonwealth is a direct result of iZimbabwe's re-engagement policy. But akupheleli khonapho because because the re-engagement policy is also part of Zimbabwe's foreign policy package. Ungakhangela kunengokwenzakalayo iZimbabwe ivizikhuluma yona isithi we are friend to all and enemy to none. Image building bekusenzakala konke khonoko, trade bekusenzakala konke khonoko, and all these things yizo ezenza umhlaba wonke jikelele ubone ukuthi kule value in trading with Zimbabwe.
Ngomnyaka 2022 ikula le Commonwealth elalikhokhelwa ngumsekeli kanobhalawalo umnumzana Louis Franceschi lethekelela kwele Zimbabwe ukuyahlolisisa ukuba ilizwe leli lalilandela kumbe hatshi iziqondiso zalumanyano ukuze lamukeleke ngesikhathi ele Zimbabwe lilobela ukuba livunyelwe ukungena kulumanyano laziswa ukuba lilakho ukungena kunhlanganiso le nxa lingalandela iziqondiso zokuhlonitsha kwelungelo loluntu. Amazwe awe-Commonwealth kumele aphe impendulo yawo kumaviki alandelayo mhlaka 26 Lwezi ukuze batsho ukuba ele Zimbabwe lamukelwe loba hatshi. Lanxa engekho amazwe azakwala ukuba ele Zimbabwe lamukelwe kumanyano lo, selizangena kuhlandla lokugcina lapho elizaloba incwadi yokugcina ukuba lamukelwe ku-Commonwealth. Ele Zimbabwe lilakho ukuthola inzuzo efana lokuthuthukisa umnotho uma lingavunyelwa ukubuyela kumanyano we-Commonwealth, ngoba liza kuba namathuba okusebenzana namazwe afika phose amashumi ayisithupha 56. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kulokuphuthelana kwabakubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change kulandela kufungiswa namhla kukamnumzana Tonjelayo Modasa webandla leZANU-PF eVictoria Falls kungenziwanga ukhetho lwe-by-election lokudinga ukhansela ka-Ward 1. UNokutaba Dlamini usabela lolu daba eseVictoria Falls.
UMtasa bekufuze ancintisane lomnumzana Ephias Mambume webandla le-CCC kodwa wabebhalise ukukhankasa ezimele. Ngenyanga edluleyo esinye sezakhamizi sammangalela emthethwandaba ukuba kabhadali imithelo lamanzi ekhansilini okwenza emalangeni inkundla yomthethwandaba ephezulu inqume ukuba ufunyana elecala leli okumthathela ilungelo lokuthi ancintise ngomthetho welizwe. Lokhu kuhle kwapha igunya abezanu-PF ukuba uMtasa afungiswe engavoti elwanga. Ngemva komcimbi lo sixoxe lomnumzana Matthew Mleya ongumgcini sihlalo webandla lezano PF esewange ngempumela le kanye lobukhohlakali obubikwa kusenzakala edolobheni leli okuyikho abe-CCC abathi kuvinjelwe uMambume ngesizathu sokuba uzakuveza.
Comrade Mambume was in arrears. He wasn't paying the rents, he wasn't paying water, and he, as a city father, I think he should lead by example.
UMambume waxotshwa yi-CCC njalo bengabhadali ama-rates lamanzi. Ngithi yikho sakubona kumqoka ukuthi simuse emthethweni okuthi kulobukhohlakale lapha asikwazi thina ngoba besivele silo councilor yedwa, abanye bengabe-CCC. So siyathaba ngoba sebezikhulumele bodwa ukuba bayantshontsha.
UMambume uthi wesulelwa nje icala angalaziyo. Ephendula ngokulotshiweyo uthe usephanyeke edalele Supreme Court incwadi yokuphikisa isinqumo secala leli ethi abekhansilini basebenza labezanu-PF bekupheka lokhu. Uthi usalinde ilanga lokuhlalelwa kwecala lakhe simangele ukuthi ukhansila ukhethwa ngabantu hatshi lokhu okwenzakeleyo. Sixoxe lomnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC oveze ukuba yibuqili obenzakeleyo lokufiphazwa kwamalungelo oluntu.
This case highlights the capture and the complicity and the compromised position of our judiciary.
Kuvamile lokhu ukuthi inkundla yomthetho ingenele endabeni zepolitiki ekakhulu emabandleni aphikisayo njalo lokudelela umthetho esisekelo selizwe ngokwalela izalwane ukuba zizikhethele ezimfunayo. Sizamile ukuba Mambume azimele yedwa kodwa ngoba besesaba umongameli Nelson Chamisa benze ngabomo okumvimba okunye njalo bafihla inkohlakalo ezenzakala edolobheni leli besebenza beyikhabhalo.
UMkhwananzi uchaza ngokuzalandela.
ZANU-PF is not Zimbabwe. ZANU-PF is not the government. ZANU-PF is a mere political party, just like ZAPU, just like the CCC, just like another party.
ZANU-PF ifana lamanye nje amabandla njengeZAPU, CCC, asibuyeli emuva siya eSupreme Court ukuze sifake kuma-records ethu ukwephula komthetho njalo sizabaqonda nhla abe-judiciary ngalokhu kusiya phambili.
Sibuze ohola ikhansili ye-Victoria Falls umnumzana Ronnie Dube ukuzwa ngobukhohlakali lobu obuphakanyiswa ngumkhwananzi omangele ukuthi kusazogedla amazinyo.
Uma inyamazana isifa yeah, I think Ukhatha kanye nayo Mambu umkhwanazi. But the truth of the matter is whatever he's saying ekhuluma ne-corruption, thina si-public entity, i-public entity ile-public scrutiny. And uhulumende ifake ama-institutions adila lapho konke lokho.
Ukugcotshwa kukaMtasa yena oyale ukukhuluma lo msakazo lo kube yisiphangiphangi, nangu ngoba ehlekana ebelikulinkundla yokufungiswa kwakhe belingelezana uPF kuphela, okuyikho abebandla leTriple C abathi kukhombisa ukuba kukhona ukunuka santungwana. Sixoxe laye umamangalela omnumzana Akim Motorera othi ukungakhokhi kukaMambume wazibonela yedwa, kodwa wehlulekile ukuchaza ukuba ukoloda imali enganani inhlanganiso yezimeleyo eVictoria Falls Combined Residents Association ibingekho kulomcimbi, njalo bathi abasoze bayibambe ngekhanda bazaphendula bangazwisisa okuyikho kanye okwenzakalayo. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi namhla imanyane le-USAID ukusungula uhlelo lokuphathisa abantu ngokudla eChamanokwe eBhita eMaswingo ngalesi sikhathi esizakala ngokuthi yi-lean period, njalo iningi labantu elizweni libhekane lendlala lezifuyo zicuba ngenxa yesomiso lokuphidleka komnotho welizwe. Ukuze sizwe ukwenzakala emaphandleni ngendlala ekhona, usithandeke mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisa bemakhaya e-Atuz eMatabeleland North.
It was a picker in the enkulu kakhulu ngoba aba emasimini lapha lasiyevela kula ngitsho kwaphumayo. So vele kunzima kakhulu emakhaya lapha abantwana abaningi balamba. Then i-government izamile ukunika ukudla but inika ama-primary, which is inika umumbu ongelasitshebo. So izikolo sezivulela plus izikolo vele i-social rural schools zehluleka ukuthi zisaseni ukuthi zithenge izitshebo lezi abantwana kumele bezidle. Uzamthanga zithenga abantu ngasezidla kuliporiji kunjalo ukuthi bethole ukuthi ukudla ngoba nxa uyikuyimpuphu kuphela ebuyayo kungelasitshebo. Emasecondary lapha kijinsini ayikho but vele eziningi ezinjengakulama-satellite ziyasilela vela kula kudla ikuthi abantwana sebakhela abantwana bayalova lazizini helpwazi abantwana bonke hayi abasahlambulukanga nje ukuthi kungakuyisikhathi sokuthi kudla kukhona.
Kodwa ungathi zikhona izikole ezilokhu eziqhuba i-feeding scheme le ezinika abantwana ukudla ziphumelele e-primary?
Ema-primary sizinika izikole ziyanika ngoba umumbu wabo ema-primary nangikhayela ama-primary yaseduze lathi la lapho engikhona mina ama-primary lawa ukudla lakubuya sibile kuhle kodwa inumbu kuphela ngimunti ongela ukuthi noma ungagayisa impuphu awulasitshebo. Kugcina sokupheka iporiji esikole badlelene
kodwa yabile ithukela.
Ithukela kusekumele abazali bezitsha imali kungene imali ethukela kugcina kuthika nzima. Kule nhlanganiso ezithaphisayo ezingabo-concerti labo-dreams bayazama lami ukuthi baphathise yenze abazali beqalisa ama-projekthi ezingadi but kungenamanzi so kunzima ukuthi iprojekthi ezingadi iphumelele because amanzi akula, izibhorane zikhatshana, izibhorane zikamanzi sekhatshana sezoma so ukuthi bephelele besasini ama-gardens lana kuba nzima kakhulu sibili.
Elikubonayo-ke emphakathini asebeluphele-ke labanye abagogekileyo bona bakhanya
bathole nzima ngoba bayaswele ukudla abaningi ikukhona umumbu ongenalutho kubunzima ukuthi umumbu babenawo kodwa umumbuzana awunjani awunalutho oluphelekezela isithibo siyasikela vele emakhaya isibo sesikhala ngaso abantu kwezinye indawo inyanyizwe ngazo akula sibili abathole lutho akule nale ama-projekthi okuthi baphiwe umumbu abasibemelele umedimeda abantwana abangela abantwana vele bathole nzima sekuyizithela ngapha nangapha uphathisa abaqanisayo abanye indlala zoke.
Lowo nkosazana Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo wenhlanganiso yelwela amalungelo ababalisi bemaphandleni iyathuz eMatabeleland North ubexuxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 esenyathi.
Lin
kunjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula i-link ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abathayeli bezimota ezithwala impahla zisuka kwele South Africa zisiya kwele Mozambique bathi bahluleka namhla ukungena kulelo lizwe. Bathi bekuhambeka ekwinsukwana ezidlulileyo, kodwa okwamanje kunzima kakhulu ngoba batshone usuku lonke bemelele ukuchapha umngcele eLebombo Port au Prince. Sixoxe lomunye wabatshayeli umnumzana Vogeti Mpofu odabuka eZimbabwe othi kuzima ukwedlula emngceleni lo ngoba kukhanya engani kuyaxokozela kwele Mozambique. Salethulela udaba lolu ngokugcweleyo kuhlandla elilandelayo. Unkosikazi Auxillia Mnangagwa, ikosikazi likamongameli Emmerson Mnangagwa, ube ngomunye wabathole isicoco se-PhD namhla eMidland State University. Unkosikazi Mnangagwa ufundele ezokwethekelela eZimbabwe lokunye, okubizwa ngokuthi yi-Tourism and Hospitality degree. Sikazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Ele Ukraine lithi ele Russia lihlasele namhla ilizwe leli ngemisayile yohlobo lwe-intercontinental ballistic missile elakho ukuthwala amabhomba enyukliya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abafundisi bokholo lwamaRoma basola ukuvalelwa lokubotshwa mahlayana kwabaphikisayo kwele Zambia besithi okunye kwalokhu akukho emthethweni. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, umthethondaba wamazwe omhlaba weInternational Criminal Court namhla wethule isinqumo esokuthi kumele kubotshwe inhloko karhulumente wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu. Lo waye ngumphathintambo wakhe obona ngezomvikela umnumzana Yoav Gallant kanye neziphathamandla zeHamas. Umthethondaba lo uthi abantu laba badale amacala okuhlukumeza umphakathi okuthiwa ngama-crimes against humanity empini yeHamas lele-Israel elokhu eqhubeka esihlengeni seGaza. UNetanyahu uphange wethula umbiko echothoza isinqumo lesi esithi ngesabantu abazonda amaJuda. Uhulumende weMelika laye useke wachothoza amanyathelo okubophisa iziphathamandla zakwale Israel. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lokuhlaziya ezombusazwe umnumzana Ebhidlela Ncube.
Isinqumo sokuthi i-ICC iyethese ngokusemthethweni icala abathile abakwa-Israyeli labasePalestine abeyiHamasi kakhulu besilindelwe ngabaningi kakhulu nxa kukhangelwa lokho okwenzeke mhlaka 7 October nyakenye lalokhu esikubone kusuka lapho kudilizwa yonke into, kubulawa abantwana, kusenziwa izinto ezibuhlungu kakhulu esizibona njalo nje kuthelevishini. Ngabe bekukwenye indawo engayisiyo liyana, ngabe kudala vele i-ICC yethesa ngokusemthethweni amacala la. Kodwa ke siyakwazi ipolitiki yakuleya ndawo inzima kakhulu ukuthi izinqumo zize zifinyelelwe lapho khona kuze kwetheswe abantu amacala ngendlela leso esiyibona ukukhulunywa ngayo namhlanje.
Njengoba i-Israel ingasilo lunga le International Criminal Court, singabona yini amanye amazwe angamalunga alinkantolo ebopha uNetanyahu alubana ethe waya kulawo mazwe?
Angiboni ukuthi ukhona ozabotshwa phakathi kwalabo abetheswe amacala. Izaqhubeka impilo yakhona injalo. Amathuba angaba makhulu ukuthi kubotshwe abantu kungaba yilaba beHamas, hayi abase-Israyeli. Abase-Israyeli bavikelekile kakhulu. Bavikelwe ngumbuso wabo ongasoze bahambise eHague, bavikelwe yiMelika, bavikelwe yiNgilandi, bavikelwe ngamazwe amanye angavumelani lokuthi i-ICC ilelungelo lamandla okuthi ibophe abantu bakuleya ndawo abase-Israyeli. Ngakho-ke okunye siza kubona yikuthi sizabona iMelika izama ukudiliza i-ICC. Singakhohlwa ukuthi uTrump yangena ngo-20 January 2025. Uzalwisa ukuthi ayiqede du i-ICC ngesinqumo sayo sokwethesa uNetanyahu lo galanti amacala okubulala abantu ePalestine eGaza. Ngakho-ke kuzaba nzima kakhulu ku-ICC kusiya phambili. Sizabona lokho esingazange sakubona. IMelika izasukuma ime ngezinyawo ilwisa ukuthi kungabi khona i-ICC. Ngakho-ke lokhu kuzaba yinto esizabe siyikhangelele kakhulu ukuthi kuzagcina kuphethe ngani kusiya phambili.
Singathi isinqumo lesi sifaka incindezi yini ezweni lase-Israel ukuthi liqede impi yalo leqembu leHamas?
Ayikho ingcindezi ezaba khona kuNetanyahu ngoba esazi ukuthi elakwa-Israyeli kalisoze livume ukuthi ahanjiswe e-ICC. Kanti-ke amazwe alamandla njengabomelika basoze bavume njalo. I-ICC isebenza kalula ebantwini abangabayanga labantu abangelamandla abamazwe angelamandla. La makhulu hayi vele kayisoze iwafinyelele ikakhulu nxa abantu bakhona babe bevikelwe bencediswa ngamazwe asentshonalanga anjengabomelika lamanye ku-EU. Akulula ukuthi umuntu wakhona ngabotshwa, kodwa ke nxa yabe ngaphandle kwalawo mazwe lawo mafuna ukuthi umuntu wakhona abotshwe, amathuba okuthi abotshwe abaphezulu kakhulu. Ngakho ambona ukuthi kuzaguquka lakancane ezenzweni zakhe uNetanyahu kumbe zeHamas bazaqhubeka empini yona le abazi bafinyelele lapho abafuna ukufika khona.
UMnumzana Evidlela Ncube yingcwethi icubungulazi yombusazwe ubexoxa icubungulo lotukamele Gomo weStudio 7. Umanyano weSouthern African Development Community izolo uncome ukhetho olusanda kuqhutshwa kwele Mozambique okulabantu abaphikisayo abatshengisela emgwaqweni kulelo lizwe besola impumelo yokhetho lolu onqobe ibandla leFrelimo. Umanyano lo uqhube umhlangano we-Extraordinary Summit eHarare wethule umbiko othi kumele kukhulunyiswane ngodaba lolu olwenzakala kwele Mozambique njalo kulandelwe iziqondiso zayo uze Sadik ukwenzela ukuthi kulungise konke okuhluphayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe nomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lomnumzana Kutamsanka okubandla leZANU PF. Uncube usungula lingxoxo.
Ukhetho olukhululekileyo alukho, azange lube khona eMozambique. Abantu beMozambique babaziyo ukuthi ukhetho aluhambanga kahle. Isikhuni sitshisa umkhwezeli. So laba abantu abathi ukhetho luhambe kahle vele kumele batsho njalo ngoba ukhetho luthi uma luhambe kubi eZimbabwe kuthiwe khona luhambe kahle. So-ke bafuna ukuthi ke Mozambique kube yikhona lokho. Akumangalisi-ke ukuzwa iqula elikhokhelwa yiZimbabwe lisithi ukhetho luhambe kahle ngoba iZimbabwe vele yona ukhetho oluhamba kahle ayilwazi ngokwayo. So-ke ngesikhundla elaso yiyo edonsa ukuthi kuthiwe ukhetho luhambe kahle.
Yebo Musaka, uyamuzwa lapho Ncube uyakhuluma sile ukuthi hayi uvele akukhanyi ukuthi kwethulweni yisadiki lapha njengoba eZimbabwe kukhanya ngazani akunakhetho vele okhululekileyo luyake lwenziwe.
Kulisizi kakhulu baba ukubana ama-opposition ethu sengama-opposition lawana afuna ukuthokoza kuphela nxa ingungu ikhala isithi kibo. Nxa bengadliwa bayakhala bethi akuhambanga kuhle. Singakhangela lapha kuwina kona i-opposition. Ama ruling party hlanganisela iZANU PF bakhona ukuthi bebafisele amathamsanqa ngoba babe bevumile ukuthi bawinile. Lapha i-opposition edliwa khona sokuthiwa hatshi atshontshiwe. IMozambique ngomunye umzekeliso esilawo lapha kusadik okwamanje. Ngemva kokubana iBotswana kuphelile kwathiwa i-opposition iwinile akula muntu okhalileyo. IMozambique sokuthiwa kutshontshiwe ama-election. So lokhu okuphume kusadik kufanele njalo yindlela okumele kube yikho khona ukubana konqosela ukubana hayi ama-election awe Mozambique ahambe kahle ngoba nje kuyabo kulama observer mission laba ababonayo bakhangele zokhetho babe bekhangelile bahlolisa babona ukuthi hayi abantu laba bawine ngendlela emnandi. Isadik ayiphonga ukuhlala ifake i-message ingakhayelisisanga okuzwa.
Sikubamba umlomo khonapho. Uvala ibhathani yakho baba Msaka. Sikuye kuwe baba Ncube, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba Msaka. Akumphendule khona.
Ye, ngiyamuzwa ubaba Msaka. Into ehlupha ubaba Msaka, basuka nxa beyizana babe lentamo zentshe. Eyokuthi intshe ifuna ukubona la lapho engavumelanga ikone khona. Bona yiba babona beze bedlula abantu beMozambique. Abantu beMozambique bayakhala ukuthi sivote ngendlela eqondileyo. So Msaka vele basebenza khonoko ukuthi umuntu okhalayo bamfithizela ngamandla ukuthi kakhale kakhulu. Yikubona bekhethi ukuthi bame lo mncindezeli onguhulumende weMozambique ngoba labo vele bazimpila zantabani. Yikho bekusekela khona. Thina sikwaziyo ukuhlutshwa lithi livote kahle kungahambi kahle siyakwazi ukuthi abantu beMozambique. Njalo kasikhangelelanga ukuthi umuntu weZANU angama lozulu. Umuntu wezanu uma labahuquluzi njengoba umuzwa nje ubaba Msaka ukuthi umi ebahuquluzini kodwa iqiniso kuyalazi kanti khonoko ukuthi uthole emhlabeni okulachatshangwa khona ukuzahlala abantu ibandla lihlale esikhundleni ntolontolo khonapho lingenzi lutho njengelakhe uMsaka abantu ilizwe liwaza ngendlala khonapha ubona kodwa ababhizi basekela into ezingekho khonapha njengoba bekhuluma ukhulumela ukuthi engxenye angabone esephiwe kuyihafu kwesinkwa laye kuthiwe kayilaleli njengoba kade sibabona beholisa inyamazi zenkukhu la bebulala ilizwe ngendaba zenkukhu yiko vele akumangalisi ukuthi ubeze besekela into embi eseMozambique.
Ye baba Msaka ngena khonapho uhluvale ba
hathi kulisizi ukubana abantu isikakhulu abe-opposition yethu eZimbabwe ukucabanga kwabo bayakuhlalela kakhulu sibili abasafuni ukubana abantu bekhulume ngento enhle ekhona njalo kumele behlolisise kakhulu bekhayelisise bebone ukubana xa kuthiwa abantu baya onona bayaprotesta akutsho ukuthi ngumuntu wonke akutsho ukuthi sesihamba sesisithi abantu beMozambique kungakhona ukuthi abantu abalutshwane bona labo abavotela i-opposition yibo sebeba ngumsindo befuqwa ngamanye amazwe ephetheya esiwaziyo ukuthi bona injongo yabo yikuletha i-regime change kuSadik abafuni ukubona amazwe eSadik elokuthula njalo nje baletha ingxabangxoza emazweni lawa. So laba abe-opposition nxa amanye amazwe njengeZimbabwe onguSadik chairman nxa sekhuluma okumqotho okusegcekeni okumbalwa sokuthiwa hatshi senzela isinkwa hatshi siprotekta i-sovereignty yethu njengama-Africans asifuna ukuthengiswa i-Africa yethu njengalokhu abafuna ukwenza bona abe-opposition.
Lapha lizwe umnumzana Guda Msaka okubandlela ezanu PF. Lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa le Studio 7. Kulapho kulamhla sixoxa ngesikomiso esikhulu eZimbabwe ngesikhathi abalimi belungiselela ukulima lonyaka. Zingakehlukani izihlobo sike sikhangele ebezikhokhela namhlanje. Unobhala jikelele womanyano we-Commonwealth futhi eleZimbabwe selilungise okuningi okungenza ukuthi libuyele kunhlanganiso ye-Commonwealth. Kodwa baningi abasola okwedulwe ngunobhala jikelele womanyano lo. Kugcotshwa ukansila omutsha e-Victoria Falls loba oba kubandla eliphikisayo bephanyeke emthethwandaba udaba lokwalelwa ukuthi bencintise kukhetho lwe-by-election. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisayo ngenjabulo ngumthombo osithembayo uGibbs Dube. Lalelani iLive Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.